Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 27 kuMpandula 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu abalijumi lasithupha 16 abahlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusuku ezimbili ezedluleyo. Ababalisi lezifundi bakhala ngokuswelakala kwamanzi, ama-sanitizers lokunye ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo kusasa.
Kudingakala ama-sanitizer, amasepo okugeza izandla, amapendo okumaka i-social distancing.
Ababalisi lokhu betshaya phansi ngenduku besithi kabayi ezikolo.
Ababalisi ngokusela kwabo baphekula kabayi emdulini.
Kodwa uhulumende uthi ziyavulwa kusasa izikolo kwele Zimbabwe.
Children are going and starting school tomorrow. Okay,
sesavula izikolo. Abantwana abakuzinga lika grade 7 labaku form 4 bayavula kusasa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abalichumi lasithupha 16 abahlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusuku ezimbili ezisanda kwedlula. Uhlangothi lwezempilakahle luthi inani labantu asebehlolwe batholakala bele-coronavirus kusukela ngombimbitho lonyaka selifika phose inkulungwane eziyisitshiyangalombili 7,803. Phakathi kwenani leli abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,067 sebaphepha kumkhuhlane lo. Abafika phose amakhulu amabili lamajumi amathathu 227 babhubha. Kusukela ngolwesihlanu akula muntu obuleyo ngumkhuhlane lo kwele Zimbabwe. Kusenjalo izikolo ziyavulwa kusasa eZimbabwe. Ababalisi lezifundi bekhala ngokuswelakala kwamanzi lokunye okungabavikela kumkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abafundi ababhala imihloliso yokuphutshisa izinga lika grade 7, uform 4 kanye lo form 6 bayaqala ukufunda kusasa ezikolo zikahulumende, okubikwa ukuthi ezinye kazilampahla eyeneleyo eyokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umbalisi uNkosikazi Sakhile Dube uthi kunzima ukuthi izikolo zithole imali yokuthenga ezikufunayo.
Kudingakala ama-sanitizer, amasepo okugeza izandla, amapendo okumaka i-social distancing, ama-disinfectants lokunye okunjalo ukuthi izikolo zivule ukuze sivikele umkhuhlane onalo we-corona. Izinto zonke zona lezi zifuna imali. Izikolo zithola imali ebazalini through the payment of fees. Izikolo lokhu zavalwa ngo-March, abazali bebengabhadala i-fees. So izikolo ukuthi zi-raise imali yonke yonaleyo ukuthi zibe ready, zilungiselele ukuthi izikolo zivulwe, kunzima. In a way, vele izikolo zonke azikabi ngenxa yesizathu sona leso.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Richard Moyo, umbalisi ohlala kobulawayo ofundisa esikolo se-Robert Sinyoka.
Yamazi nayo ngekho isikolo sivula. So siyavula ngemande ukuthi kuyahamba kuthini khona apha sikwazi esigabeni sona leso. So senthe ngabona ukhansila ngathi ngimlethele lolu hlupho ukuthi mhlawumbe ayesicelela phambili khona ukuthi umgodi siyawucela ukuthi ube khona kuleyisi sigaba khona apha esikolo. Isikolo sikhona apha yiperi ebheni. Ngokwethu nxa siyiperi ebheni kasifani labantu labana abangayo. Uhlupho olukhona ngale lo hlupho olukhona ngapha lwehlukile olwethu ngathi ngalilukhulu. So besicela ukuthi khonokho okukhulunywa ngokusanitize bonakala ukuthi kwenziwe konke, abantwana bagqoke amamaski, zonke lezi zinto asilazo.
Abazali abaningi bathwele amehlo ngokungenzakala ezikolo. Unkosikazi Evidence Dube olomntwana okumele abuyele esikolo kusasa uthi kuhle ukuthi izikolo zivulwe, kodwa indleko zakhona ezifunekayo ziningi kakhulu.
Hayi, sikwamukela ngesihle sibili ukuthi izikolo ziyavulwa. Abantu bethu besebedini ngokuhlala ezindlini, kodwa silenkinga. Inkinga yesilayo yokuthi khona ama-fees akhona, they are so exorbitant. Asiboni sizayinelisa ukubhadala. Mina ngenje ngisebenza kuhulumende ngomhola 5,000 and isikole umntana amafunda kiso bathi bafuna 28,000. Ngiyazibuza ukuthi khona esabe siyafika esikolo 28,000 yakhona bese ngitshontshe kobani.
Esinye isifundi uPrince Nyathi uthi ukukhuphuka kwenhlawulo yezifundo kuyabadanisa ngoba abazali kabalamali.
Ngiyajabula uma sizothola khona izikolo ziyavulwa, kodwa ke lapho isuka khona sidane singabantwana besikolo sizothola khona amafizi lawa abe sekhwelele ukuthi khona abazali bethu ngehle ukuthi besibhadalele. Ngoba ke kwesidanisa ngoba lathi besikhangelele ukuthi njengoba sesihle isikhathi eside singafundi kuza kuba khona lokuthi lesi sifundi lathi siqhubeke ukuthi lathi sibe ngabantwana bethu kusase lihle. Ngakho ke siyacela ukuthi amafizi akhona abazali bethu bayenelise njengabantwana sifuna ukufunda ukuthi lathi sibe sinelise.
Izikolo zavalwa ngombimbitho lonyaka kusenzelwa ukuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID. Idolobho lakoBulawayo libhekane lohlupho lwamanzi njalo izikolo eziningi kazilamanzi lokunye okumele kusetshenziswe ukwenzela ukuthi abantu bengathelelani umkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Udaba olufanayo, ababalisi bathi kabahambi ezikolo kusasa ngenxa yokuthi uhulumende kakhuphulanga iholo labo. uMavis Gama usethulela lolu daba.
Inhlanganiso zababalisi zithi kusobala ukuthi ababalisi abaningi kabayi ezikolo kusasa ngoba bakhonona ngeholo eliphansi. Bazakwenza lokhu loba kule mibiko eyethulwe luhlangothi olubona ngokuqhatsha isebenzi olwePublic Service Commission oluthi luzakhuphula iholo lezisebenzi zonke eZimbabwe. Aluvezanga ukuba iholo lizakhutshulwa ngesilinganiso esinganani. Uhulumende ubika njalo ukuthi usedinga ababalisi abafika inkulungwane eziyisithupha 6,000 ukuthi abantwana bafunde kahle ngesikhathi kuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Umqondisi weZimbabwe Teachers Association ZIMTA uSikhwica Mfundo Sifiso Ndlovu uthi ababalisi bakhathele ngeholo eliphansi ngakho ke kabasoze bahambe ezikolo.
Ababalisi ngokuphela kwabo bathekuna ngabayi emsebenzini. Njalo ngesidinga lathi asilandi labalabo ukuthi sibakhuthaze ngokuthi baye kumbe bani. Size ndaba nokuthi uhulumende ngaphangise agcwalise izicelo zawo ngokuthi bazuze imali ebelayo ukuthi baye emhlweni.
UNdlovu uthi ababalisi abaningi kabanamali yokugada amabhasi lemichova.
Imali engangokuthi kahle singasikhuluma nxa ubalisi ukuthi angabhadaze imali ethi $10 ukuthi agade aye ibhasi ayephika ena endlele ehobeleni $20.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Nokuthula Hlabangana Mpofu okunhlanganiso eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe othi kabalaqiniso lokwethulwe yiPublic Service Commission.
Lokhu akusenzi sicabanga ukuthi sokuzamele sibe ngabantu abatatazelayo. Sesitazazele ukuthi ngemande sizavula.
So thina sidayi, thina sifuna i-cost of living adjustment. Thina njenge-PTZ thina sithi sifuna i-salary ethengayo. Yona leyana esayikhulumayo ukuthi abasifakele i-salary $520 or equivalent nge-bank rate.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemfundo umnumzana Kane Ginyilitshe Mathema uthi akazilutho ngokubhekane lababalisi. UMathema uthi ziyavulwa izikolo kusasa kulandela ukulungiselela okuphakemeyo okwenziwe nguhulumende.
Sesavula izikolo, abantwana abakuzinga lika grade 7 laba ku form 4 bayavula kusasa. Sesilamaviki amabili savule izikolo zalabo abaloba imihloliso yeCambridge. Singeke savula izikolo singazilungisanga okufunakalayo. Lisibona ngani sizinyamazana ezivula izikolo singanaki okufunwa ngabantu. Okwababalisi ngakungatshelwa ukuba balenkinga. Kayisithi sodwa esivula izikolo.
What happened in other countries? Are we the only country that is open school?
Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi kumele uhulumende alungisise uhlupho lwezisebenzi.
Nxa abantu kufanele kube yibo ababamba ke amahofisi kahulumende, kungaba ku-public service, kungaba ezikolo, endaweni ezithize kuma-institutions, bengasenelisi kuya emsebenzini. Ngubani manje ke ozabamba ke umsebenzi kahulumende?
Unkosikazi Sibona Okuhle Xaba, isakhamuzi seNjube koBulawayo esilomntwana okumele ayefunda kwesinye isikolo edolobheni leli, uthi kuyabakhathaza kakhulu nxa ababalisi bengasoze bahambe ezikolo kusasa.
Isituation yangikhona kayiyenzi, abantwana batshona besiyadinga amanzi angithi. Njalo lapho abadinga khona amanzi kukhatshana, njalo kusemgodini kuyalayinelwa babeya late. So mina ngibona kungcono ukuthi kungabe abantwana bahambe esikolo. Esikolo at least kungcono kulama ama jojo tengi bakwanisa ukuthela bese thi council abantwana bachona bese esikolo benga attracta ezinye izinto ezingabaphambanisa ezinjengokuthi i girl child yakwanisa ukuzithwala ngenxa yakho nalokho amanzi ukuze umntwana aphumelele kumele ahambe esikolo
akwaziwa okuzakwenzakala esikolo njengoba ababalisi bechaya phansi ngenduku besithi kababuyele esikolo uhulumende la esithi uyazama ukulungisa konke ubhekane lababalisi lezifundi ngimele istudio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Abanye abantu abathi kumele unkosazana Thokozani Khuphe lo mnumzana Nelson Chamisa bakhumisane umlotha ukwenzela ukuthi basuse ibandla lezano PF embusweni. Kodwa kulabanye abathi uma Khuphe lo Chamisa ababanga umanyano owe-MDC Alliance bangeke basebenza bonke kwezombangazwe. Abantu abaphendule umbuzo othi kumele abantu laba benzeni ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele baveze imibono etshiyeneyo abanye besithi kumele uChamisa abumbe elakhe ibandla. Ukuthukana kukaMakhuphe lo Chamisa kwaqala kusanda kubhubha uMorgan Tsvangirai ngomnyaka ka-2018. Abaku-MDCT abaphiwa imvumo umthethwandaba we-Supreme Court ukuthi yibo okumele bakhokhele ibandla leli hathi kuChamisa sebethwale senzima abaku-MDC Alliance. UMakhuphe kukhanya elokhu ethwalele uChamisa ubhulo esithi kathiyane le-MDC Alliance. Ukuze sihlaziye kudaba lolu lokuxotshiswa kwamalunga e-MDC Alliance kudala lepalamende libandla le-MDCT sixoxele lomnumzana Majobana Ncube igqweda elilwela amalungelo kwaZulu umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance lomnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT. Uncube usungula lolu daba.
Nxa sikhangela indaba yerikholwe okuqakathekileyo yilokho irikholwe yenzakala nxa umuntu sekuthiwe kasabelong to a party. So umuntu kufuze ukuthi aqale within iparty yona ngokwayo ngoba iparty lama disciplinary purposes that it goes through wonke umuntu kufuze ukuthi abe subjected to a disciplinary process nxa ukuthi wawuphambanisile engakaxotshwe eparty but ozakunanzelela ukuthi abantu uthola ukuthi abaxotshiwe so uphuma incwadi eziye parliament eziya ku Minister of Local Government ama internal processes of ama party are being ignored. Which is into engekho emthethweni. Umuntu angeke uphume ukuthi kase yimember yenhlanganiso from the blue without engaging ama internal disciplinary purposes. So it's being abused on that basis ngoba sokutargetwa certain individuals for expulsion or recall.
Babu Edwin Ndlovu,
the alliance yahlanganisa ama parties athile njengoba bejayele ukuthi njalo. Ihlanganisela ama parties new angena ekhethweni ngo-2018. Esuka lapho lawo ama parties yavumelana ukuthi ayenze i-Congress bayehlangana babe libandla lodwa kuthiwa yi-MDC Alliance. Okuthi ukuthi ke yilo ke ibandla lethu ke lona lelo. Yikho ke omunye umuntu angeke avuke nje ekuseni athi yena usezibiza ngegama elingayisilo lakhe. So asiyindawo kasitshintshi lutho sizaqhubeka sinjalo kubona labo abaqhubeke ngendlela abakade bevele besebenza beyiyo yona. Lapha abakwenzayo yindlela yokuzama nje ukuthi engxenye bangathola amavoti ngokukhuluma igama elingayisilo labo baziveze FDC Alliance. Bona beyi-MDC Thokozani.
Kodwa ke lingenza njalo akusoze kuphambanisa abantu.
Abantu into abayayifunayo bayayazi bafuna i-MDC ekhokhelwa ngobaba uChamisa. Kulogo MDC Alliance kulesandla esilekhanda likaChamisa phakathi. Abantu into abayazi yena leyo into abazabe beyidinga ke kuma-by-elections la azabuya ngoDisemba kusiya ke kukhetho olukhulu oluzaba khona ngo-2023. Ikho ke hayi kakusethusi-ke lokho abafuna ukukwenza kodwa kuyagcwalisa sihlala sikutsho ukuthi hhayi laba abantu bayizanu basebenza ezanu p f nxa izethu ngabavumela labo ukuthi barejistere i-MDC Alliance ekhethweni kuzakhanya obala sibile ukuthi hhayi bayizanu
babamoya
i-MDC Alliance bayakhohlwa ukuthi kahle kahle bona baze bafike lapho bafika njani bayakhohlwa ukuthi kahle kahle uChamisa azigcine engu-president yena ngo-2014 waluza i-contest yokuba ngu-secretary general wagcina esengusecretary we policy and research isikhundla esiphansi kakhulu bayakhohlwa ukuthi according to constitution yethu angeke uphombe uvuke ekuseni uthi hayi mina sengu-appointile wena usungu-vice president even when izolo udliwe nge-election ukuthi nguwe manje osuyibhosi yomuntu okudlile izolo umthetho awusebenzi kanjalo so okokuqala abafowethu kumele bananzelele ukuthi umthetho wephathi waphulwa right from the beginning and lana thina sinikezwe i-opportunity yokuthi sikulungise konke lokho of course ma kuyiwa ku-2018 i-alliance yayisihijackiwe i-alliance yisivumelwano akusiyo phathi akekho even one ongathi ngo-2018 besiyavota abakuhluleka even e-court ukuprova kunalokhu ku-supreme court ukuthi babe yiphathi
lapha sizwe umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozane Khuphe umnumzana Edwin Ndlovu okubandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lo mnumzana Matshobana Ncube igqweda elilwela amalungelo kwaZulu singakangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane umongameli Donald Trump wakwele Melika usekhethe unkosikazi Amy Coney Barrett ukuba athathe isikhundla sikamoyi uJustice Ruth Ginsburg obhubhe ngeviki ephelileyo lokhu kwenzakala ngesikhathi uGinsburg engakangcwatshwa kukhangelelwe ukuthi unkosikazi Barrett angene esikhundleni lesi loba abakubandla lamademokrasi besithi bekumele umahluli we-supreme court ozathatha isikhundla sikaGinsburg akhethwe sokwenziwe ukhetho lukamongameli ngenyanga ezayo okwamanje sike sizwe ezamasiko namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sigqiba ingxoxo yethu yenkosi yamandebele silobaba umnqondo obanzi magonya ubaba unkululeko kwabalandamate lobaba ubornman khumalo isikhulumele senkosi ubulelani lobhengula khumalo ukhumalo usungula lolu daba
ake ngithinte mthembu ukuthi kukwaba lama food parcels lade siwapha abantu lapha e-South Africa bekulesifiso ukuthi ngabe sithumela abantu inhlanyelo ekhaya kodwa izimali bezingakangeni kahle kahle kodwa kuzakwenzeka khonoko kuzatrainwa abantu ukuthi bafunde ukulima bafunde ukufuya ukuthi bakwazi ukuyaziphilisa emakhaya ngoba manje uhlupho lukhona olukhulu lapha e-South Africa mthembu masingakhuluma abantwana ekhaya anti bayancithwa amathuba amaphi amathuba aphiwa abanye abantu babele kudeni abantwana bayeza lapha eGoli bahlupheke eGoli bahlupheka kakhulu bangaphiwa nemisebenzi ngoba bengabantu ababela ngaphandle abanye abalamaphepha bebalekela isimo sekhaya bona laba abantwana kuzazani ukuthi bathola ukufundiswa imisebenzi ethile ukuthi babuyele ekhaya bayekwazi ukuziphilisa asingakhulumi kakhulu nje mthembu ngoba angithi nxa into isasungula kodwa-ke ngitshela iqiniso ukuthi amandla onke inkosi wafaka khona bekuthini impilo zabantu bakomthwakazi zibe ngcono akukhethi plum fitsholojo binga bidebridge gwanda ubukhosi bakithi abukhethi muntu ukuthi ukhuluma limi bani kodwa-ke inhliziyo yenkosi ekuthini impilo zabantu bakomthwakazi zibe ngcono Tembo indlwana ngisho asila bhajethi kodwa kungusizo bayafaka abanye abantu nje usizo futhi kusiyaqhubeka kusenzeka kuzaba lo mahluko omkhulu empilweni zabantu abethu
yes akuzawakhulu kwabalanda wona ubona ngani inhlelo ongazifisa zisenziwa inkosi iziphi kwabalanda
inkosi yena akangikhangelelanga ukuthi izasenzela lutho inkosi likhanda thina yithi umzimba isitimela kuzosihambe sihoqa umzimba thina abathakaze so abathakaze seleleni ukuzithandabuza selele ukukhonfyuza ngamapolitiki sekuleke futhi kwehlukaniswa ngamapolitiki ubukhosi kulikhanda komzimba wonke wakomthakazi so sifisa ukuthi inkosi mangakwazi ukuthi nxa ingathola indlela yokuthi ixhumane lezinto zonke lezi ngoba i-confusion iqala ezintuleni
ye babumagonya wena ubona ngani inkosi kona manje kumele iyenzeni
engingeke ngakuphendula mfokamthembu yukuthi inkosi izabuyela nini obulawayo ngomthwakazi but engingakutshela abalaleli ukuthi akusekude inkosi izabuyela iyehlala komthwakazi kukhona okuthile okusamele ukuthi abantu kuqale kulungiswe andivana ingonyama ihambe iyehlala esihlaleni sayo kobulawayo.
Hayi udaba lethu luma lapha kwalamhlanje besilobaba uBornman Khumalo isikhulumeli senkosi ubulelani loBhengula Khumalo umnumzana Ngqondo obanzi Magonya lo mnumzana Nkululeko kwabalanda made asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. So kwisikhathi sohlelo lwabatsha
lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama nguMike Hobe. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. Kuhlelo silozenzele eNdebele womsakazo wesite lapho balenhlelo ezijiyeneyo ezikhangela udaba lokumemetheka kwalomkhuhlane. Zenzele, ngiyakwamukela kuhlelo. Yini umbono wakho ngokukhuphuka kwenani labantu abasebe banjwe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni?
Ngibona ngani emsukwini ezidlulileyo inani labantu ababanjwa ngegciwane le-COVID liya lisehla. Ngishiwa kulamalanga ayathola ukuthi nxanye obulawayo lapho kuya kulabantu abayi-4 or 5 abatholakala bele gciwane. Even if you look countrywide, the number of abantu abafayo ngo-COVID iyayehla, inumber abantu abatholakala bele gciwane iyayehla. So I think I can safely say ukuthi kona iZimbabwe sizamile kakhulu ukuthi inani labantu abatholakala bele gciwane liya libe phansi njalo liya lisehla ngokuya kwesikhathi.
Ubona ngani umkhuhlane we-COVID-19 usuphazamisile na impilo zabatsha elizweni?
Umkhuhlane we-COVID lo uwenze kwaba lama-lockdown, amankampani avala, abantu behluleka ukuthi besebenza kwezinye indawo. Zananzela ukuthi iZimbabwe ilizwe elilabantu abaningi abangasebenziyo, abaphila ngokuthengisa ezitridini, abaphila ngokuyawoda impahla kuboBotswana, kuboSouth Africa, bezithengisela ezindlini zabo. So, ukuvalwa kwamabhoda kuphambanise kakhulu abantu abaningi. Izikolo kuvaliwe, so inhlelo zabantu abasakhulayo abafundayo lo babasebenzayo baphambaniseke kakhulu. Baningi abantu ababethola ama-scholarship akade kumele beye kubo America, kubo India, eSouth Africa, endaweni ezijeneyo beyefunda. Abantu laba basenelisi ukuhamba, so u-2020 abaningi musemoshakele, sebezazama ukuthi behambe next year. Abanye amathuba la sedlulile ready ngoba ama-visa expire, sekumele beqalise ama-processes lawa phansi. So kube nama-inconvenience amaningi kakhulu.
Kuyini okumele kwenzakale ukusiza abatsha abalempilo eseziphazanyiswe ngalomkhuhlane njalo uhlelo lwe-lockdown?
Ngumbuzo onzima kakhulu lokhu ukuthi kuyini okumele kwenziwe ngoba COVID it was not anyone's creation. Njalo siyazi ukuthi uhulumende wethu le akalayo imali eningi, besike sezwa ngama-stimulus package lani ama-projects abatsha, but imali zakhona zimali ezincane nje ezingatsho lutho. So singathi nje it's one of those natural causes that happen, and abantu nje kumele bethi pick up their pieces and see where they can start, because singakhuluma ngokuthi uhulumende menyenze lokhu, uhulumende kumele yenze lokhu, but siyakwazi ukuthi uhulumende kalayo imali yakhona nale ukuthi kwenziwe. So singanje abantu bekhangelele ukuthi u-2021 uzaba ngumnyaka ongcono, izulu line, abantu belime, impilo iqhubeke.
Ngiba ingxoxo yethu ngokuphosela amazwi akho okugcina.
Isikhathi esinengontanga yibo abahamba kakhulu, besiyagida, besiye ematshwaleni, besiye echurchi. So kuqakathekile ukuthi kona ontanga bezivikele, bephinde bevikele lemuli zabo, ngoba siyakwazi sibili ukuthi umkhuhlane lo usakhona. Loba nje inani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo kumbe abagula nge-COVID lehle kakhulu, kodwa-ke bakhona abantu abasayigula lo mkhuhlane we-virus.
Isikhathi yiso esesidliwe nguMangoyi. Sithanda ukubonga Zenzele Ndebele umsakazo wesite. Zulukandaba lingakhohlwa ukuthi sizohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8-9 PM lapha emsakazweni weStudio 7. Oliver Lisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Sizohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizwe ke ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa. Ngiyabonga lami ukwamukela uhlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngikhangele kwabase Efesu chapter nga 6 verse ka 10 sisiya ku 12. Lapha ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi impilo yesiKristu impilo eyokulwa ngaso sonke isikhathi. Ngakho abantu abaningi bakhangelele ngaso sonke isikhathi ukuthi kumele ahambe umfundisi ayethandazelwa engaba loduko. Kodwa ngifuna sibalele ivesi isincedise empilweni lehambeni lethu nxa sihamba singamaKristu. Uthi yena uPaul ebhala lapha kwabase-Efesu, qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu, fakani isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze lanelise umelana lamacebo kaSathane. Ngoba kasili lenyama legazi, kodwa sila lababusi lemibuso kanye lamandla omhlaba lo ogcwele ubunyama. Silwa njalo lamabutho emimoya emibi emibusweni yasemazulwini. Ngakho ngifuna ukuthi okokuqala sinanzelele lokhu ukuthi uPaul uthi yena ekugcineni, qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu. Abantu baye befuna ukuqina kwezinye izinto. Akumelanga uqine kumfundisi, kodwa qina enkosini laselizwini likaNkulunkulu. Akumelanga ukuthi hayi mina ngiqine ukuthi echurchini lebhathi lami sebangigqokise echurchi. Qina enkosini lasezwini likaNkulunkulu. Akumelanga njalo ukuthi wena uqine uthi mina ngile mali kumbe ngifunde kakhulu. Abanye bacina ngokuthi ngimuhle. Konke lokhu kuyedlula. Nxa umuhle uzaguga ngelinye ilanga labakade bekukhangela bengasakubona. Nxa kade ule mali, abantu abaningi bacina ngezikhundla emabandleni ukuthi amna lesikhundla echurchi. Manje njengoba kathesi amathethe evaliwe, isikhundla sakho siyabe sisebenza. Kodwa nxa uqine enkosini, awusoze uphelelwe ngamandla. Akumelanga mzalwane wami ukuthi nxa uzivikela kuSathane, isihlangu sakho singapheleli. Ukuthi ngapha unyawo lwakho lukuKristu, ngapha olunye unyawo lwakho luphakathi kodaka olunye ongazakulubona. Ngiyangizwa abanye beze bethi, hawu uzibani bani engangena ezulwini, lami ngizangena ngihamba ngo-reverse. Akumelanga ukuthi ube yisisekelo somuntu ombhaxa zombili. Nxa uma enkosini, mana enkosini. Themba izithembiso zikaNkulunkulu, themba ilizwi lakhe. Manje ngiyathokoza lapho uPaul uyachasisa indaba kumele kube njalo. Iqiniso yileli mzalwane wami olaleleyo, mlaleli wami. Kasilwi lenyama kumbe legazi, kutsho ukuthi lapha asilwi lo muntu, kodwa silwa le mimoya esingayiboniyo thina. Kodwa limoya yona iyasibona, njalo limoya iyamesaba umuntu owethemba uNkulunkulu. Nxa leyo moya ungamanga wena kuNkulunkulu, ungamanga phezu kwelizwi lakhe, ungamanga phezu kwegama likaJesu, awusoze uyinqobe. Leyo moya seyanqotshwa nguJesu esiphambanweni. Ngakho wena kumele ume phezu kokunqoba kukaJesu. Yikho kuzayenza ukuthi lawe ube ngumnqobi. UPaul azathi thina singabanqobi abaphezu kokunqoba.
Akuyiphethe mfundisi.
Sesigqiba intshumayelo yethu namhlanje. Ngifuna ukukhuthaza ukuthi ekugcineni kwakho konke sokuthunyayeliwe, sokwenze yonke into, kumele wena ume nta, uqonde, uqine enkosini lasemandleni ayo amakhulu. Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu siyathandaza ukuba qinisa abantu bakho abalaleli lizwi. Kulabo uNkulunkulu asebehlulwa ngomubi, baqinise njalo bakhulule phakathi kwamandla esono lemjibila yakho uSathane. Ngegama likaJesu, ngokuzwa izwi lakho abasizakale. Ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili nkomo. Kulabantu abalitshumi lasithupha 16 abahlulwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe kusukana ezimbili ezedluleyo. Ababalisi lezifundi bakhala ngokuswelakala kwamanzi, ama-sanitizers lokunye okuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 ngesikhathi kulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo kusasa. Ababalisi lokhu betshaya phansi ngenduku besithi kabayi ezikolo. Kodwa uhulumende uthi zizavulwa izikolo kusasa kwele Zimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje oluvalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.